Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 20 Mphalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Isigwebo leso sesenzele abantu ukuthi iZANU-PF kumbe ukhulumende akazikeli umuntu owenza into ethi njalo umthetho ungumthetho, umthetho ulandelwa njengoba unjalo ungumthetho. Ngibona lesi sigwebo siyisifundo kubo bonke abantu abangafuthi banyelisa ibizo leZANU-PF ukuthi.
UPius Jamba Mkandi olilunga leZANU-PF wabulala unkosazana wa Blessing Ali waphosela umzimba wakhe emgodini wamanzi omdala eNyathime usegwetshwe ukuphika okweminyaka engamathumi amathathu esejele.
Okusethusayo yikuthi nxa sesivinjwa incwadi yokuvimba isisitshela ukuthi thina besifuna ukubhikitsha okwenza udwendwe lwabantu behamba. Khonokho kuyasitshengisa ukuthi uhulumende kaphili ngeqiniso okuyikho okwenziwa lekubotshweni kwabantu.
Amapholisa esithungiza avimbe umbuthano wokugqugquzela ukukhululwa kwengumeli wezengeza West edalela ephalamende olilunga le-TCC umnumzana Job Sikhala. Umeli Ndlovu odume kakhulu ngokuchova intshelelezane usefikile koBulawayo kuhambo lakhe lapho asuke eJohannesburg kwele South Africa ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. UPius Jamba Mkandi owabulala unkosikazi Mo Blessing Ali wamcoba umzimba wawuphosela emgodini okukhamanzi omdala eNyathime osegwetshe ukuba ahlale kweminyaka engamathumi amathathu ejele. Umahluli wedalele High Court Justice Esther Muremba uthi kazange ethulele uMkandi isigwebo sokuba alengiswe ngoba uthi wenza icala leli edakiwe njalo ethathe izidakamizwa. Unkosikazi Ali oyalilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change wayemelwe ngumnumzana Job Sikhala. Oselo mnyaka lengxenye evalelwe eChikurubi Maximum Security Prison ukulandela ukwetheswa kwakhe icala lokutshotshozela uDlakela. USikhala uyaliphika icala leli njalo sokwehlule ukuba aphiwe isibambiso se-bail. Okwamanje isidumbu sikankosikazi Ali sisesibhedlela seSithunguza General Hospital. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxhume umnumzana kuChaca Phulo igqwetha elilwela ilungelo loluntu njalo okubandla le-TCC.
Ngibonile ukuthi uJamba ugwetshwe i-third year kodwa bengingatholanga ithuba lokuthi ngibone izizathu zenkantolo ukuthi yona inkantolo ngesikhathi inika leyo judgment ibicabangeni njalo lo-prosecutor ubeten. Kodwa engingakwenza ukuthi ngikutshele ukuthi i-court xa ikhangela udaba lwemeda isebenza njani. Okokuqala bayakhangela ukuthi ukubulala lokho nxa kuyimeda kwenziwe kulalokho esithi ngama-aggravating factors. Bayakhangela ukuthi ucuku lwakhona okade lusetshenziswa lunganani. Abakukhangelayo bayakhangela nxa ukidnap umuntu bakukhangela njenge-aggravating factor. Nxa usenza i-robbery bakukhangela njenge-aggravating factor. Nxa usenza okunye nje ukuganga ngesikhathi ubulala lowo muntu bona ngokwakho kuhle kube i-aggravating factor. Nxa kungakule aggravating factor sokusitsho ku-sentence yakho kuyabe sekumele ukuthi ibe yi-death sentence kumbe ibe yi-life sentence. So lapha nxa bese-30 years angazi ukuthi i-aggravating factor ibingekho yini. Mina nxa ngikukhangele nje umuntu womthetho ngibona ingazane kushouthi baliswelile bekungela aggravating factor. Ukususithi usukhangela udaba lwakhona kuba nzima ukuthi uzwisise ukuthi i-aggravating factor ibizaswelakala njani. Singazi-ke bakhona abaphendlileyo i-judgment babala amaphepha akhona mhlawumbe lami ngizase ngibala ngizwisise ukuthi kuhamba njani kunzima into yezomthetho ukuthi ugijimele ukusola i-judgment ungakayiboni
ye kodwa nxa sikhangela sibili okunje akutsho ukuthi kumbe umuntu kumele agwetshelwe ukuthi ayalengiswa njengoba ukhuluma ngokuthi kumele kubele lokho okuthiwa ngama-aggravating factors athize akumelanga alengiswe yini umuntu
kuya ngokuthi ekunikeni i-judgment yakhe ujazi utholeni inkundla itholeni mina njengomuntu ongazange wabala kumbe walandela angazi ukuthi kuyini akutholayo njalo esentenza esezisentenzini yakhe ngizamile ukudinga i-judgment yakhona izizathu angikaziboni ngizawuthi nxa sengibone izizathu ngenelise ukunika umbono ongani uhlangene uphelele ungangathethi kunzima ukuthi ngisho njalo kodwa ngiyakwazi ukuthi ngekhaya abantu abaningi bazakhala ngokuthi umuntu nje wasibala emanyuziphepheni ukubuleka ngendlela ezihluku kangaka kwehlule kanjani ukuthi kube le death sentence ngendlela akade kubhalwe ngayo emanyuziphepheni ngingathi kuwe yiyo indaba naleyo efuna wona lawo ama-death sentence kumbe ama-life sentence kodwa phela manje njengomuntu ongabonanga ukuthi enkundleni ekoti kwahamba njani kunzima ukuthi ngikunike isinqumo kuyamele ngimelele i-judgment izibe khona ngithole abazwisisayo ukuthi kuhambe njani ngingakuniki leyo opinion kumbe leso sinqumo kodwa okwakathezi njengomuntu obale ama-newspaper lami ngibangala kanye nozulu ukuthi kungabe kuhambe njani
ye khonapha vele njengokutsho kwakho abantu bayakhuluma sibili ukuthi kambe umuntu waganyulwa waqhunywaqhunywa kodwa uze kuthiwa-ke 30 years khonapho bayamangala njengawo babaphulo
lami kuyangimangalisa
umnumzana kucacaphulo lilunga lebandla le-CCC njalo ligqwetha elilela ilungelo loluntu ubexoxa logibbs dube westudio 7 ekobulawayo uGibbs Dube uphinde waxoxa njalo ngodaba lolu lomnumzana Malaki Nkomo owebandla leZANU PF.
Ya, lokhu kuyifakazi ukubana abantu balandzelele ukuthi khona uhulumende wethu akamelelani lobudlwangudlwangu njalo abantu bangaganyi besebenzisa ibizo lephathi eleZANU PF. Njalo iZANU PF ayithumi bantu ukuthi bayoganga. Lokhu yibo okuyifakazi ngokuthi abantu bayenza izinto bangabofaka ibizo lephathi phakathi. Iphathi yabizimelele and isigwebo leso sesithengisele abantu ukuthi iZANU PF kumbe uhulumende akavikeli muntu owenza into ebi. Njalo umthetho ungumthetho, umthetho ulandelwa njengoba unjalo ungumthetho. Ngibona lesi sigwebo siyisifundo kube bonke abantu abangafundi banyelisa ibizo leZANU PF ukuthi hhayi iZANU PF iyathuma abantu. iZANU PF ayithumi muntu, umuntu yena ngenza izinto abe sefuna ukuzwenga iphathi. Iphathi yeZANU PF ayifuni bantu abangcolileyo, ayifuni bantu abaphambanisa ibizo likamongameli kumbe ibizo lebandla leZANU PF. Isigwebo lesi ngibona sihle kakhulu.
Ye kodwa kulabanye phela abadinga ugwetshwe ukuthi alengiswe ngoba waxhumaxhuma umzimba womuntu waphosela khona ngale emthonjeni owakudala so bayakhala abantu lapha Nkomo.
Ye kungabe kunjalo kodwa imithetho yandaba phela iyabicubungulisisa indaba ikonthi khona isigwebo esifaneleyo yisiphi abantu bazi bakhale bathini kodwa phela angithi kulwehlangothi olukhangele ngezemthetho oluyilo olugwebayo lukhangele ukuthi lona lugweba kanjani so ngaleyo ndlela umuntu angathi angabe uthe bona abanikazi bomthetho bayakwazi ukuthi bawuhambise njani baze bafike kuleso sigwebo.
Ye bakhala njalo bathi vele ibandla leZANU PF lilobudlwangudlwangu yikho vele abantu bakhuluma ngakho la
ibandla leZANU PF alinabudlwangudlwangu not umuntu yena yedwa olobudlwangudlwangu kunabantu asabangena kubandla leZANU PF besizodinga ama-chances besizodinga ukuthi bavikele ubugebengu babo so yikho lapho boni khona amapholisa nxa ebopha akakhethi ukuthi wena waliphi bantu ikakhulu nxa ulilunga leZANU PF wenza ubugebengu siwubone ukuthi uphambanisile ufuna ukuthi khona ungcolise ibandla isigwebo sangikhona laso kufanele sibe sikhulu kakhulu ukuthi abantu bafunde ukuthi ibandla leZANU PF likhona ukuthi lithuthukise ilizwe ayikhona ubugebengu lalawo esikhona abantu ama-chances lawo yiba bangabe bekhona bebuya bezimele bebodwa begathe ngebizo leZANU PF. iZANU PF ngazifundisa abantu ukuthi babe lobudlwangudlwangu lokho angeke.
Kodwa kuyini okwenzitha abantu bacabangele khona ngokho Nkomo?
Ongabe kusenzakala ukuthi ibandla leSANPF libandla elikhulu, libandla labantu bonke, libandla lithandwa ngabantu. So abanye abantu babe sebebona khona njengoba kuyibandla elinamandla. Ngathi ungazika ngokuthi mina ngoweSANPF abantu baza ukuthi baza ngokwesaba. Kanti ke bona ngezifundiso zangikhona ngazihambe kuthi ku-Stable School of Ideology lizakufundisa ukuthi ibandla leSANPF libandla elinjani. Akulapho ufundisa khona abantu travel ukudlwangudlwangu, akulapho ufundisa khona abantu ukuthi khona baphatha abanye abantu kubi. So ibandla leSANPF ifuna umuntu olisisayo ukuthi ngabe kuthiwa bonke abantu bayangena ku-School of Ideology, Stable School of Ideology, bezwa ukuthi ibandla leSANPF ibandla elinjani. Kunama-chancers abakhona abangabe funa ukusingcolisa. So abantu asebeyela ukucabangela, kodwa iqiniso elikhona ukuthi ibandla leSANPF alinabudlwangudlwangu.
Umnumzana Malachi Nkomo, lilunga lebandla leZANU-PF, ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseFlabusi eMatabeleland South.
The Voice of America, VOA.
Amapholisa eshtungwiza avimbe umbuthano wokugqugquzela ukukhululwa kwaye ngumeli wezengeza West edalela eParliamente olilunga leTRC umnumzana Job Sikala. Yena oselomnyaka olengxenye evalelwe eShukurubi Maximum Prison lanxa engakafunyanwa elecala. Umbuthano lo obukhangelelwe ukwenzelwa eHuriyatso Community Center ngomgqibelo njalo ukhokhelwa inhlanganiso yeJob Sikala Solidarity Trust, kodwa amapholisa eshtungiza alile ukuvumela lomhlangano esithi wephula umthetho we-Maintenance of Peace and Order Act. Inhlanganiso yeJob Sikala Solidarity Trust ikhankasela ukuthi uSikala akhululwe ngemali yesibambiso i-bail ukuze athonisiswe evela ngekhaya. Ibandla leTRC lithi ukuncintiswa ukuncitshwa kwakhe i-bail kuveza sobala ukuthi uSikala uyahlukuluzwa nje ngohulumende weZANU-PF ngendaba zombusazwe, kodwa uhulumende uyakulandela lokho. Sixoxe lomunye wabaphatheke kumkhankaso ukuthi uSikala akhululwe umnumzana Themba kuye Moyo.
Kusicelo sethu sokuyenza umbuthano weJob Sikala Solidarity, sasingazange sithi ukuthi siyabhikitsha kumbe siyamatsha. Bekungumbuthano lapha de kuzayenziwa khona ezinkulumo abantu bevuthene. Okusethusayo yikuthi nxa sesivinjwa incwadi yokuvimba isisitshela ukuthi thina besifuna ukubhikitsha okwenza udwendwe lwabantu behamba. Khonokho kuyasitshengisa ukuthi uhulumende kaphili ngeqiniso okuyikho okwenziwa lekubotshweni kwabantu. Okumele abantu bekunanzelele kakhulu yikuthi abantu bonke ababotshwayo bengathonisiswa ngabantu abanakanelwa kumbe abanikezwa ibizo lokuba bayizitha zelizwe okufanana lakhonokho kukaJob Sikala. Kuyasethusa kakhulu ukuthi kanti ilizwe lethu njengoba lililizwe elilozibuse, ilizwe elibuswa ngentando yabantu, pho abantu abazavunyelwa ukuthi benze okufunwa ngabantu empilweni yabo langokwelizwe yibaphi nxa abantu abakhuluma ngendaba? Ngifuna ukuthi sikuqondisise kuhle. UJob Sikala ngesikhathi ebotshwa ube ngu-MP. Nxa kubotshwa umuntu onguyolawula imithetho edalela eParliamente ebotshelwa icala, thina esilithatha ukuthi licala eliselibunjwa njengokomthetho welizwe ukuthi angancintisi kwezombusazwe, kusasa ngubani ozaba khona? Umbuso welizwe uqondane lobani?
Akhona yini amanyathelo elizawathatha phezu kwalolu daba?
Okwakuqala siyabonga ukuthi basincitshile leli thuba. Khonokho khona kukodwa sokusenza ukuthi indlela yekuthi sazise abantu ukuthi uJob Sikala ubotshiwe, uJob Sikala usehlaliswe ejele okwesikhathi eside, yibo asebekumemethekisa ngoba umuntu wonke usezibuza ukuthi kanti laba bavinjiweyo bavinjelweni. Okwesibili, iJob Sikala Solidarity Council akusinto yeHarare phela, yinto yeZimbabwe yonke. Kusho ukuthi umuntu wonke eZimbabwe usekwazi ukuthi umuntu oyenza indaba zombusazwe abotshwe. Nxa abanye abaphila laye abahlanganela laye sebefuna ukuthi batshengise umhlaba, betshengise abenkantolo ukuthi kulo muntu obotshiweyo ongakhululwanga sesivinjwa ngamapholisi, sebesinikeza ithuba elihle kakhulu lokuthi simemethekise udaba lukaSikhala luze luyefika lakwangaphandle kwelizwe.
Bathini abaphandle kwelizwe abakwamanye amazwe nxa lihlangana labo likhulumisana labo ngodaba lukaSikhala lolo?
Njengoba siyinhlanganiso elimukisa abantu ngodaba lukaJob Sikhala, akupheleli elizweni kumba akupheleli kwabaphakathi kwelizwe. Sikhuluma kanje ihlanganiso le silama-ambassadors abangaphandle kwamazwe abagoqela amazwe esigqagqelane lawo kuSADC, siphinde sikhangela amazwe angaphetsheya le kukwangulukudela kubo Europe. Sesilawo ama-ambassador akhona ngale. Sikhuluma kanje umlando wawanikezweyo yikuthi labo bagqugquzele kakhulu ukwazisa abantu ngale ndaba kaJob Sikhala.
Umnumzana Themba Kuye Moyo yisiphathamandla senhlanganiso yeJob Sikhala Solidarity Trust ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthe akazi lutho ngokuvinjwa komhlangano kaSikhala. Kusenjalo amapholisa kaBulawayo abikwa esevimbe njalo umhlangano webandla leMthwakazi Republic Party obumele wenzelwe eStanley Square Wall ngomgqibelo. Amapholisa abikwa esithi kule ngosi yokuthi kungaba lodlakela ngoba bebandla leTRC beqoqa ukutshengisela. AbeTRC bona bathi lawa ngamanga aluhlaza. Izimota ezinkulu ezithwala impahla ezamagonyethi zikundwendwe ezinde emngceleni weZimbabwe leSouth Africa oweBeitbridge kusukusela ngomgqibelo zizama ukuchaphela kweleSouth Africa. Lokhu kwenzakala ngalesi sikhathi ikhefu leKhisimusi lelokuqala umnyaka omutsha selifikile, okuyisikhathi okwejayele ukuba labantu abaningi abachaphala umngcele besiya emazweni omabili. IZimbabwe lonyaka ithuthukise umngcele wayo ngenhloso yokwehlisa indwendwe zezimota labantu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Dennis Juru owenhlanganiso yeCross Border Traders Association.
Amagonyethi kade ekhona kakhulu nge-Saturday, kodwa okwakathesi kwayenzwa ama-arrangements okuthi engaphakhi emgwaqweni, aphakhe kuma-truck stop. So bayabiza amagonyethi kancane kancane, okwakathesi i-queue yakhona ise-gateway truck stop. So ama-lines akho made kakhulu ngenxa yokuthi bayenze ukuthi ama-trucks aphakhe kuma truck stop.
Udubo lolu lungabe lubangelwa yini?
Ya, ukugcwala kwama-truck kuyenziwa ukuthi i-staff siba silutshwane ngoba kunama passengers amaningi awahambayo ngezimoto ngamabhasi. So sizobona ukuthi i-staff siba sincane. That's why sokuyenza kungani amalayini ayakhula.
Njengoba ikhefu leKhisimusi selifikile, kukhangelelwe ukuthi kulabantu abaningi abaza kuba bengena lokuphuma elizweni, ubona sengathi kuzahambeka na?
Okwakathesi kungcono, ngithemba ukuthi kuzoba labantu abaningi nge-weekend, kodwa okwakathesi kusahambeka. Njalo siyabona ukuthi kulonyaka kulomehluko ngoba kukhanya abantu bafuna ukudlalela iChristmas yabo ngaphandle kwelizwe. Silo mlinganiso wabantwana ababanjwayo bezame ukukrosa ukuye South Africa kukhombe ukuthi abazali babo baye befuna ukuthi badlele ikhefu leli ngaphandle kwelizwe. So okwakathesi sibone impahla kakhulu, impahla yiyo engenayo eZimbabwe, hayi abantu. Sisazobona nge-weekend ukuthi kuzobe kunjani, kodwa kwakathesi kugcwele abantu ngaphakathi, kodwa asikho imoto esijwayele ukuzibona emabhodeni. Lezo esizibonayo ziyenza amalayini ukuze zifike makuse-Beitbridge, zifike eMessina. okwakathesi akula even imoto eyodwa ngaphandle kweborder.
Pho nxa abantu sebezahlala isikhathi eside kakhulu bemelele ukuthi becrosse iborder lapha, akuphazamisi na imisebenzi yabantu?
Ye, kuyaphazamisa. Sibone umnyaka odlulileyo, ukuthi kwaphazamisa kakhulu. Kodwa kulo mnyaka kukhanya kulo mehluko ngoba ababanenga abantu abacrossayo basiye eZimbabwe. Ngilaye border bed bridge akulo mehluko kakhulu. Asazi salinde ukuthi sibone ukuthi nge weekend kuzobe kunjani, kodwa kwakathesi kusangcono, kusasebenzeka.
Umnumzana Dennis Juru ukhokhela inhlanganiso ye-Cross Border Traders Association ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ese-Bay Bridge emngceleni weZimbabwe le-South Africa. Umeli Ndlovu odume kakhulu ngokuchofa intelelezane esefikile kobulawayo kuhambo lwakhe lapho asuke eJohannesburg kwele South Africa ngomvulo ehamba lomunye wakhe uRoland Dube, okunengi kuvela kwintathelo izindaba ya Studio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Lonyanga uMeli Ndlovu uthi uchove ebhasikile suka eGoli ekhankasela ukuthi intsha ingathathi izidakamizwa ngoba zibhidliza ikusasa yazo. Ababili laba bamukelwe ngabantu abaningi kobulawayo ngesikhathi bengena edolobheni leli kusihlwa kunje. Loba sebe madolonzima, uNdlovu uthi bafisa uba abantu bangathathi izidakamizwa.
Ichovele sisuka eSouth Africa sichovela iawareness ye drug abuse. City stay away from drugs, say no to drugs. Sichove kahle kakhulu sesifikile lapha kobulawayo besiba thathu. Then upresmo suke wasesiba le problem lapha emesina wasethatha i-taxi ebuya ngapha kobulawayo.
Uthube uthovela Ndlovu besiya kobulawayo la ukuthi benze umsebenzi omkhulu. Bahlangabezwe ngabantu abaningi abagoqela ubaba omncane kaMeli umnunzana Siphonyathi.
Sicela ukubonga uNkulunkulu ngokukhulisela uMeli, umkhulise ngumntwana olembeko, umntwana olalelayo, umntwana othanda ama-sport kakhulu. Finally empilweni yakhe uze wakhetha umdlalo wokuthova untshelelezane. Siyambonga ukuthi uNkulunkulu umsizile wasuka naye le wazofika lapha. Sibonga bonke abaxhasi abasisizileyo kusukela eGoli uzokuzofika eBright Bridge. Sithola usisi we-Elegance, siyabonga kakhulu. Unkulunkulu anisize alenzele kahle ngasukisa.
Omunye njalo bahlangabezile unkosikazi Phetsenzi Yavundla onqinisiwe ngokupha ukudla uMeli.
Sisingabalandeli bakaMeli njalo sihlala sisizana sisebenza layo uBoot Meli. Sisuka kungokomnyaka, songumnyaka wesibili lo kumbe wesithathu simxhasa ngokurefresh. Udlule lapha ne-Trail Against Bay Bridge branch, wadlule egeza esidla izolo ntambama. Namhlanje njalo sesimhlangabezile lapha eChipangali labo uBoot Ezra Chisa Sibanda. Sesikonda la e-Trail Against Bulawayo ukuthi ayirefresha. Esenza umsebenzi omuhle kakhulu kakhulu this year. Sisi esithi say no to drug abuse. Into esiqede aba intanga eningi kakhulu ama-drugs. So hayi, siyamxhasa ubhuti wethu, siyabonga. Labalandelayo siyabona laphana kuma-groups sibili abantu bayakhomenta bemxhasile.
Umsekeli wesikhulumeli samaphoyisa kobulawayo uAsinda Inspector Nomalanga Msebele uthi uNdlovu labanye bakhe benze umsebenzi omkhulu njalo baxwayisa intsha ukuthi ingathathi izidakamizwa.
Njengamapholisa akobulawayo, we warn ama-members of the public, labantu abatsha, ama-youths, ekuthatheni izidakamizwa. Esikhathini lesi abantu bathatha izidakamizwa, banathe okudakayo, intshengu, imbanje, isikanke, bagcine ekugcineni kwako konke, bahambe, balwe, bachayane, babulane. Njengamapolisa kobulawayo, will be full force on the ground. Siyabe sipatrol indawana zonke. Nxa singakufica usitikile useceleni komgwaqo kumbungapi, we are going to take you. We are taking you to protect you. It is our constitutional mandate to protect lives and property. Siyabe siya kugcina ukwenzela ukuthi ungangena engozini. Laba bantu sebedakiwe baya cross umgwaqo bengakhangelanga, basengozini yokutshaya zimota, basengozini yokurojwa, yokumagwa amankazana. sengozini yokuhamba babhinywe bahlukunyezwe because they've been this drunken stupor. So siyawona ambonke ukuthi uthatha izidakamizo ayisiyo solution. Ukuthatha izidakamizo umuntu efuna ukuzichaza ngaleli khefu lekhisimusi, be warned njengamapholisa, we are rounding you up.
Lolu luhambo lesibili lukaNdlovu wake wathova intshelezi esuka kwele South Africa esiza eZimbabwe umnyaka ophelileyo. Ngiyimele Studio 7 ngingobulawa igama lamngenza Jesus Band.
WezeMelika owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump usesole umthethwandaba wesigaba seColorado onqume ukuba akasoze avunyelwe ukuncintisa kulesi sigaba ukukhetho oluzayo ngoba wathinteka kumvukela owenzakala nyakenye. UTrump uthe isinqumo lesi siyembathise ilizwe ngeyezi lenzondo. Umthethwandaba weColorado uthi phansi kwesekelo sombuso salesi sigaba uTrump ngoba wathinteka kumvukela owazakala ngokuthi January 6 insurrection akumelanga avunyelwe ukuncintisa. Lokhu kutsho ukuthi kaseyikuthola amavoti ayithoba mnemunye awesibanga sokhetho esithiwa Electoral College avela kusigaba seColorado. Kodwa zikhona ezinye njalo izigaba ezithi zizathatha inyathelo elifanayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe weMelika umnumzana Mkhululi Ndabambi.
This has pretty seismic in Sinda Vaichi. It was predictable ngoba banengi ababe sitshwe njalo laye ama actions akhe ngokutshela abantu and laye khonoko alokho ekutsho ukuthi uza suspend the constitution uzakhupha lokhu ulokho enika i-evidence but i-Supreme Court ngeyakhe nguyo ayifakayo, so sizabona ukuba kuzahamba kanjani. The most interesting part I find about this is ukuba it plays right into his own argument AMA states right angithi bahamba befaka ama fake electors ubesithi each state decides. Remember ukuthi ama elections are run by states, they're not a federal thing, although they have AMA federal consequences. Each state runs its own elections. So the state of Colorado has decided with Tina Asimfun. So it will be interesting as Supreme Court, over the Supreme Court will recognize those state rights with Colorado E10. Furthermore, Roe versus Wade, the Eliana A abortion was set aside because of AMA state rights. They set it back with AMA states must determine their own course. And AMA states AMA Neng actually has decided one way or the other. So it will be interesting whether AMA judge will totally swing with the change partisan in favor to Trump.
Yeah, manje nxa sikhangele amanye ama states alakho yini ukuthatha inyathelo elifanayo ama states anjengabo Georgia.
Kakhulu asemaningi ama states avele there's currently I think 25 cases afana lawe Colorado abafuna ukuthi bemkhuphe ku ballot and a lot of them have a good chance of passing just like Colorado nge 9 electoral votes ayo is a lot for someone to lose ofuna ukuthi athathe. If then again these judgments could swing the sentiment in his favor. There's a big rebel mentality lapha e America ukuthi just because yabamfuni mina ngizam support abanye even who don't agree, but at the same token there are a lot of his own people who are actually fed up with him that he brings.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ngolandela ezombusazwe weMelika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esesigabeni seOhio khona lapha eMelika. Good Life Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe ngamalungiselelo awekhefu lekhisimusi. singake hlukane sihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. UPius Jamba Mukandi olilunga lezanu PF wabulala unkosazana Mo Blessing Ali waphosela umzimba wakhe emgodini wamanzi enyathime usegwetshe ukuphika okweminyaka engamachumi amathathu 30 years esejele. Amapholisa esithungwiza avimbe umbuthano wokugqugquzela ukukhululwa kwayengumeli wezengeza West edalele ephalamende olilunga le-TCCC umnumzana Job Sikhala. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 pm kusvika na7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.